ama-observers previous election eka 2018 babona basebefaka okuthiwa ngama-observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje kanje. Yiwumsebenzi wama-observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral reforms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista la birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani iZANU-PF iyanqaba, yenza ama-delaying tactics, abafuni ukurejista abantu, abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiyarejista koBulawayo. Yikho ke sibona ngani yisiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama-reforms, kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa, akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho. Lithini ngalokho?
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza okuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenzayo ngo-2013 ayikalungiswa, ayihambelani le-electoral law. Izinto zonke lezo zithiwa nguMnangagwa sakubhala ku-constitution kodwa akuka-alignwa le-constitution. Yikho-ke basebenzisa izinto ezathiwa ngubaba uMgabe loSmith. Singalaleli izinto zikaMnangagwa ngoba uyesaba ngesikhiwa bathi is panicking.